ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathathi hlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti-ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iPhalamende bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele yenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapholisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimeni esinjengalesi likomiti elizimeleyo eliphethwe ngujaji elesikhashana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala, babotshwe, bachitshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu kulifilimu akakatsho lutho lanxa bebaningi abaphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma okuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko, ngokuba into ebidingakala yukuthi abe nguye okhetha lelo komiti, i-Judicial Commission of Inquiry, athi le nto iyangizondisa, kutshontshwa imali yelizwe, le nto iyangizondisa, kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khonalokho. Kodwa ukuthula kwakhe khonalokho, kunganyikinyeki kwakhe khonalokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okuningi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa, bekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma akhulumela, kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.